lami ngiyalandela emfuka Gande indaba esegudwini but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba unabalandeli abaningi ebulenjini yini xa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics sibabona abalandeli abaningi abala bantu abaningi ababalandelayo ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni siye sikhulume ngepolitics akula ngitholwa yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1000 so kutho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini sokusho ukuthi umuntu oseyathenga utshala kuthengwe na ngimbuze ngilawo and nginakani ukuthi mina ngisengikubonile akusebenzi njalo kulabantu abaningi esibaziyo ke abaletha abantu abaningi babuthane ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo desire moyo abazimbongi ukuthi umntwana engabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba okuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeni eliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha kithi babehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium bahlabele ngaphi langaphi kaba angeke benelise yini ukuthi babengabameli bengwebu na umadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala intombi emhlophe umadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzakwenelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo ikakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gante engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose bufanele engwebu asizange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe nginakala ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ngavula izitolo awudingi ukuthi kangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khonale komrambinda uvula izitolo khonale emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho koBulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela koBulawayo lo yedwa ovele eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigodlo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo.